VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mulyela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Ncwabakazi 2019 ku Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Freedom House ithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokushaya abantu abamphikisayo.
Ukubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshaya.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi alitshelwa okokwenza zinhlanganiso ezizimele zodwa.
Asitshelwa iFreedom House okokwenza, thina njengebizwe lemithetho yethu ebusa ilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugana kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona.
Induna uKhulumani Mathema uthi induna uFelix Nhlahla Ngwendiweni ubotshelwe ezombangazwe hathi lokhu okuthiwa wakwenza. Abantu abansundukele eMelika bathi bethuswa yikubandlululwa okukhona eMelika kulezi nsuku.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Lingakuthwa luhlelo liphuma lendaba lishona lendaba kanye loluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eFreedom House ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele amise ukubotshwa lokushaya kwabantu abaphikisana lohulumende wakhe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo likaZulu ngokuqhubekela phambili ebopha abantu abafuna ukujengisela emgwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. Abaningi abathunjwa lokutshaywa bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensida ngamalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguChamisa, uthi bayakusekela okwethulwe yi-Freedom House.
Siyamukela amazwi avela ku-Freedom House. Siyakhuthaza futhi ukuthini ezinye inhlanganiso ezinjabo, Amnesty International labo International Crisis Group labo Human Rights Watch labo United Nations labo bakwanisa ukuthi bathumele amaqhula khona le esingathi ngesilungu ama delegations, ama fact finding missions ukuthini bakhuze uhulumende weZimbabwe nemihlolo aseyenza le.
Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Abakubandla leZANU-PF bathi ngabasuze batshelwe okwenza inhlanganiso ye-Freedom House. Ayesizwe umnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale le-Senate exoxa ngalokhu.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza, thina njengebizwe lemithetho yethu ebusa ilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugana kuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona. Abantu abaphambanisayo lapha eZimbabwe bayabotshwa, abayephula umthetho bayabotshwa. Ngako ngakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokugana, akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe. But lapha eZimbabwe asithathe ama-instructions from i-Freedom House ukuthi sithathe silandele khona kwabakutshoyo. Thina sihlangele ilundelo loluntu olukhona kusisekelo umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa bona abakutshoyo lapha ukuthi kukhanya ngazani khonokhu ukugandwa kwabantu, abanye bakhahlamezwa, abanye konke kunjalo nje. Kukhanya kwenziwa nguhulumende. Ngako ukuthi uhulumende kumele abophe bolaba abantu abakwenza khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Mina ngithi kimsa akukho khonokho, izinto ezikhulunywayo. Mina ngiyakwala khonokho, kodwa umuntu nayelandwe siyabothwa edala icala engabantu besebe-create esinye istory ngakhonokho. Tough luck. Thinathi ihulumende yethu eZimbabwe ingokulungisa kuphela loko kunye. Nxa kukhona ama cases anjalo abantu abayenza into zokuganga, lokho kuzatholakala ngoba akuswelakali vele kithi zakuzokuswelakali. Ingane eSouth Africa iMarikana badutshulwa abantu ngamapholisa bafa. IMarikana inaleyana badutshulwa abantu bafa, bedutshulwa ngamapholisa kakhulumende bafa abantu. Kwayenziwakalani? Kwaba ne-commission of inquiry, kwayenziwa yonke into. Kungayisho ukuthi ulungelo loluntu kalinanzwa, kodwa kuyikuthi abantu amapholisa labo athi bona sasesibona ukuthi impilo zethu zasezisengozini. But khona okwenzakale eZimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badale umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indawo yabo yama-sanctions ukuthi uhulumende weZimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu. Ayisikho indaba indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emuvi ku-international community. Yikho abakudingayo ngabantu abasebenza lesitha laba bantu lawo.
Womnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseJolojo. Uze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Bekuthemba Nkalonde.
Akulunganga phela ukuthi ngensuku zanamhlanje sithi singabantu banye sibe lokho esigijimisana kulokuthi sixoxe sigijimise amandla esiwafaka ekuthini sigijimise abantu siwafake ekuthini silweni lendlala kulokuthi sibe sisilwa sibayihlekisa kwayo kwezinye izizwe. Ma wathi uyabheka ngensuku zanamhlanje amanye amazwe bafaka i-effort ekuthuthukiseni amazwe abo, but thina kukhanya silokho sigijimisana njengembuzi ledonki, uyabona, singabantu banye. Ngicabanga ukuthi okokuqala kusa ilizwe emuva, asikho competitive namanye amazwe, thina sibhizi lokho sigijimisana sodwa. Bese uthi uyabheka indlela inzondano ephakathi kwelizwe nayo ayisisindawo. Engicabanga ukuthi ukuba nje njengomongameli kube ngathiwa mhlawumbe nayo uyakubona ainveste la mandla ekuthinini ilizwe lithuthuke kulokuthi sibe lokho esigijimisana kungekho into. Angiboni mina into ebangwayo lana ngoba wonke umuntu unamaphutha. Ma uphazamise ngapha kukoniswane sikhubekele phambili, but lokho ukuthi kuyogijiswa kubotshwa abantu, abantu bechaywa ngapha, izinto ziyadula ngapha, into zikhuphuka. Engicabanga ukuthi nalo i-leadership yelizwe kufanele angazi noma bona bakubona kwawo bama-side lezi zinto abantu abakhuluma ngazo bekhala on the ground abaziboni okanye baphila kwenye iplanet.
Nxa sikhangela ngalondi lapha ngalokho kwethulwe yi-Freedom House ethi kumele abantu laba abayibo abakhahlameza abanye babotshwe, kambe bangabotshwa yini?
Kunzima babaduba ukuthi abantu labo baboshwe. Ma kuwuhulumeni, uhulumeni, uhulumeni angeke azazibopha, uyayibona. Uhulumeni uyabe kuqhaba ibhola esekhoneni agijime aluheda elihedele emapalini. So okokubotshwa khona ngokomthetho kufanele babotshwe, but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyabotshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshayayo. Khona kubuhlungu ngoba ma ungathi uyabheka kwayena umongameli uye wabaleka elizweni esithi bebalekela wakubeka wathi Mugabe stocks. But namhlanje secule elinye iculo lele labo abantu ababiza ngama-dogs kwasekuqaleni, asisa-understand ukuthi sephila nabo njani, sebasebenzisa njani kwabanye abantu, endaweni ukuthi kube ngathiwa mhlambe si-investor siqhubekela phambili ekuthini ilizwe lithuthuke. Ilizwe lisemuva leliyana okuthi ma ulikhompeya namanye amazwe nje lokho kusabhalwa ezinye izinto nge-pen, okuwukuthi sisemuva kakhulu, okuthi kube ngani lapho esifaka khona i-effort earning. But ukuthi bangaboshwa babadube, mina angiboni kusenzeka, ikakhulukazi uma kusenziwa nguhulumeni. Ngoba ngithi yezwa ma noma ubanxusa emoyeni ukuthi babuye bayayidifenda le nto, asiyazi ogawule bayadifenda bathintini. But okungelona iqiniso nengane encane iyabona ukuthi anakudlalwa ngabantu nje. Hhayi, ukuboshwa bangiboni kwenzeka babadube, ngoba ngama-agencies kahulumeni ayenza khona lokho, so uhulumeni angakwazi ukuzibopha.
Umnumzana Bekuthemba Nkalonde yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, amapolisa avimbe amalunga ebandla le-MTC abefuna ukutshengisela emgwaqweni eChinoyi namhla, kulandela akubayenze eHarare kobulawayo eGweru, eMaswingo leMutare. Okunye njalo kwenzakale namhla. Isiphumile enkambeni yamapolisa inkokheli yenhlanganiso yababalisi ebotshwe izolo ithole ugwalo oluveza ukukhonona kwayo ngeholo eliphansi obekumele lunikwe iziphathamandla zikahulumende. Inikwe isibambiso sebheyili ngumthethwandaba.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abantu abansundu kwele Melika bathi babhekane lenketabejabi esabekayo eveza ukuthi bazondwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Lo umbono wabantu abansundu abangene umhlangano omkhulu eNorfolk State University eVirginia ubuhlolisisa ukuphathwa kwabantu ababeyizigqili kwele Melika kusukela ngomnyaka ka-1619 kuze kufike ababethunjwe kwele Angola. Umbutano lo obuqoqwe likholiji leli kanye lomsakazi kaZulu we-Voice of America ubulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery. Ubugqili babakhona kwele Melika okweminyaka edlula amakhulu amabili. Akade bedlana ingqondo kumbuthano lo bathe kuzwisa usizi ukuthi abantu abansundu lokhu bebandlululwa kwele Melika. Usikhuce mfundo Gloria J. Brown Marshall ofundisa ezemithetho eJohn Jay College uthi kuqhubekela phambili ukubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Uthi okwamanje kusobala ukuthi sekulabantu abaningi abamhlophe abakhonza ezokubandlululwa kweminye imihlobo ikakhulu abantu abansundu.
White nationalism has appeared many times in this country. White nationalism followed the Reconstruction period of 1877 when the federal government had made it safer for African Americans who had been newly freed in 1860, had been voting since 1870, to actually have a role in this government, a voice in this government. And so the Jim Crow era actually started much sooner than the 1900s because they had the poll tax, literacy tests, grandfather clause, and of course just downright terrorism.
Waqala kudala ngesikhathi kule mithetho eyayisaziwa ngokuthi iJim Crow iyayilokuncindezela okumangalisayo abantu abansundu, njalo yancindezela ngendlela ezijiyeneyo ezigoqela imithelo yetax lokunye okwakukhanya ukuthi ngokuncindezela abantu ababeyizigqili. Loba kunjalo, abantu baphumelela ukwenza lokho ababekufuna. Kukhanya engani kulabanye abantu ababengafuni ukuthi kube lo muntu omnyama uBarack Obama ukuthi angene e-ofisini kamongameli. Lokhu akumelanga kusibisele emuva.
And this white nationalism is also a reaction to President Obama, a black man in the White House. And this idea of white superiority, white identity, has to be something that's above people of African descent, and that's why they're going out of their way to secure white superiority by any means necessary and undermine once again the progress of African Americans.
Lokhu kusekelwe nguyisikhwicamfundo u-Associate Professor Robert Trent Vinson osekolijini ye-College of William and Mary ofundisa ezembali yabantu. Uthi inketabetshabi kwakuyindlela abamhlophe ababefuna ukubusa ngayo umhlaba wonke jikelele.
That idea of white supremacy that we see with enslavement, all those 246 years of racial slavery, we see it continuing with colonialism in Africa and in the Caribbean, right? And we see that with apartheid in South Africa. We see that with Jim Crow here. So this was a global phenomenon. There was a global color line. There was transnational white supremacy that we're still dealing with in this day and time.
Lokhu kwakungokomhlaba wonke jikelele. Kwakungalami ngcele ukubandlulula lokhu.
We have a current president who speaks very openly about whose country this might be and whose is not. He's anti-black, he's anti-Mexican, he's anti-Muslim.
Silomongameli okwamanje okutaza konke lokhu ukhuluma ngokuthi ilizwe ileli ngelikabani.
And he makes that clear in his utterances. And so we're dealing with that legacy even today.
UTerry Brown, usuperintendent we-Fort Monroe National Monument, uthi uyamangalisa ukuthi abantu abansundu lokhu bephila ngendlela ababehlupheka ngayo.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Le yimbali emangalisayo yabantu.
It's a true survival story, if you will.
Uhulumende kamongameli Donald Trump wamanje uyaphika ukuthi ubandlulula abantu abansundu labanye abadabuka kwamanye amazwe. UTrump uthi yena kalankitha bechavi ngitsho kancane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela
ndwandwe. Weza mabandleni namhlanje. Induna yezansi emandebeleni uKhulumani Matema usecodoze inyathelo likamanti elokugweba induna uFelix Khadlamangwe Ntiweni uba ayephika entolongweni phose okweminyanga ezingamajumi amabili esithi lokhu kudalwe ngezombusazwe. Intethelo zindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
UMathema owesiqintini sewilonke esabelweni seMathabeleland South uthi kukhona ukunuka santungwana kwisigwebo esaphiwa induna yentaba zinduna uNdiweni. Ekhuluma esemhlanganweni wokulwisana lenkohlakalo okhutshelwe kwanda izolo umathema uthe ukusobala ukuthi wangenele zombangazo kulolu daba
ubebeyala ubuhlebi obaphakathi kwesigaba obabuyaliwa ngabantu wonke njalo ungakhangela livalo damage okuthiwa wayenza is about 300 pound which attracts you to 2 years akuvumi it's not equivalent ngabe kube equivalent from my own analysis I'm not a law fund he was not supposed to go to jail for that I think the into angona maybe put in a political hand.
Undiwene behleze cothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phambilini ngokugwetshwa kwakhe. Amagqwetha kaNdiweni sehambiselwe ludaba emthethwandaba waphezulu e-High Court elwisa ukuthi uNdiweni akhululwe. Umathema uphinde wasola inkokheli zombangazwe ngokufuna ukuncindezela uZulu ikakhulu kuze kugwetshwa kwegolide kulumhlubulo welizwe.
Ama-politicians, they must stick to policy, politics, but leave him ama-money activities for other people that are doing nothing. And the Bible says a political power, a political muscle, to tease the government of your father's question. And many times those people, if they are elected, they become gods. We fear them, but you are the one who put them into offices. Don't worry, you are the one who put them into offices. You can influence, and that's part of corruption also.
Kusenjalo Zulu emaphandleni sebhekane lendlela embi kulesi sabelo njalo inkokheli zithi sokufike isikhathi sokuthi uhulumende aholise umumbu wonke nje umuntu osemaphandleni indlala le iza ngesikhathi sekulokusilela komumbu elizweni kanye lokuqonga kwentengo yempuphu kude Zulu emakhaya useholiswa lenyawuthi umnumzana Phineas Maphosa ukhansela kaward 14 eGuyu uthi isimo sesisibe emakhaya
isimo sendlala sikhulu kakhulu baba ukudla okuya kuncinyane kakhulu ngoba abantu esibakhangeleleyo abahola okwakathi sabathola ukudla okuthiwa ama-vulnerable sibalutshwane kakhulu ikakhulu okusikhangelayo ukuthi ukudla khona ngokho ikakhulu kathesi ngendlala esilayo kathesi naleyo otherwise ngabonke nje abantu bayazuza ngoba kusokusiba nzima kuba ukuthi abantu bakuthola ukudla one abanye lezimali azitholakali
Unkosikazi Santa Ncube Stezi uthi bathola nzima ngendleko zokuthola amabele lawa beyasusa lapho afikela khona bewasemakhaya abo
ngoba amabele ayafika esimpumpumpu adlula kithi emnyango wethu khonapho isimpumpumpu ngenye wadi uwadi 7 so thina amabele sibe siwabhadalela kabili sakubona ukuthi asikwanelisi ngoba imali vele asilayo so ukusuka eGwanda kusiye esimpumpumpu kuthiwa i-$18 ukuthi siwasuse esimpumpumpu esiza kithi wonedlule kithi $15
abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli iningi ngelemaphandleni lizafuna uncedo lokudla ulandela ungani ukuhle kwezulu nakenye umnumzana Eugene Dube oyincwethu kwezokulima esebenza i-AgriSeeds ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuni izulu eliningi ezifana lamabele
ibele esilalo abathi yiwidza alidliwa zinyoni lelibele ngenxa yokutinta komkhathi okhona elizweni sikhuthaza ama-farmers ukuthi bona kabalime amabele balime futhi lo mumbu lo ophangisayo sikhuthaza futhi ama-farmers kabalime le nyawuthi
lobanje uhulumende phethe sithi uzathatha amanyathelo ukuze uZulu engabulawa indlala akula sekwenzile ukwenqabela indlala emaphandleni ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube
okwamanje-ke sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba liphume le ndaba
lingali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana magazini Mandawa isakhamuzi sesinampongo eBhinga
ya mnumzana abantu abaningi nxa ukhuluma ngeBhinga babona ngani indawo engaphumelelanga engaphucukanga esemuva kakhulu kodwa ngifikile mina lapha ngiyazibonela ukuthi hayi akunjalo ungathini wena lo
ya iBhinga vele bonke abantu bajonjalo but bangafika bayabona ukuthi iBhinga inhle kakhulu ngapha ngikhona mina eJohannesburg amanzi bayabona sibe ukuthi kuhle ePhinga sibe
ye kodwa basebe baningi yini abavela kwezinye indawo zelizwe bebuya bezovakatshela ePhinga la lali babona
ya kwakade sibaningi but ya abalungu hayi thina abantu bamnyama yethu sibe baningi babuya
manje ubona ungani abantu bayakwazi yini ukuthi iBhinga inhle kangaka okokuthi badinga ulwazi ukuthi babekwazi kumbe bayakwazi kodwa bafuna ukubuya
abanye abakwazi kuhle ukuthi iBhinga inhle njalo ngoba balutshwana abantu ababuya but bangafika bayabona ukuthi kanti iBhinga inhle so
yona iBhinga singathi nxa usithi inhle ngaphandle kwalokho esikubonayo ungathini abantu bakhona banjani bayamukela abantu njalo baphatha njani abantu abavakashileyo
hayi iBhinga ngapha bangavakashi abantu sibaphatha kuhle kakhulu
siyasizwa abanye besithi iBhinga yindawo lapho okugcwele khona imbanje okubhenywa khona kuliqiniso yini lokho
ya lokho kuyiqiniso yena ngoba abaningi ifini babuya bavela ngaphi babuya wathi eBhinga nembanje so khaya bayazitola khona ngapha eBhinga
o ziyatholakala kodwa bona abantu beBhinga bayazibhema kakhulu yini kumbe ngabantu ababe bebuya bezozithenga
bayabuya bethenga labo abaningi bayabhema
ye siyabona ukuthi umfula lo uZambezi useduze nje khonapho uthi ungacapha uyafika eZambia ulibunjani umhlobo wabantu balapha eBhinga la laseZambia
hayi eZambia kulapho uchiyano ngoba sasihlala ndawonye eZambia sasizovalela umfula amazi sezicwala kakhulu sasizoseparatana amadonga bethiwa kula madonga abanye baningi bangikhona bangale eZambia thina ethi sabuya ngapha othi amanzi azoba maningi
usiko lwenu lwabakhona ngalo luyafana
luyafana naye awuchiyananga
umntwana oyintombazana sizwa kuthiwa uyafundiswa ukuthi aphathe njani indoda ekamelweni kuliqiniso
kuyiqiniso but kwakathesa ngabasayensi kudala babenza kathesi kwagcwala basebenza komachurchchurch so kwesintu kwemasuka ngabasayensi kakho
kodwa bona bayaziphatha yini abantwana bangamantombazana beBhinga
besitongena bayaziphatha sibe
hayi sibongile kakhulu mnumzana
olright ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana magazine Mandawa isakhamuzi sesinampongo eBhinga ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje othi sikhangeleke esibhadalane labasifazana
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla leMDC kwabulawayo unkosazana Masocha ubebotshiwe sixoxa ngokwenzakala kuleli bandla kulandela ukuvinjelwa ukutshengisela emadolobheni athile
ngizwa yebo yekuhle ukuthi nje ukuthi sengiphande kodwa akulanto ukuthi akunankululeko ukubuyela sabuyela mhla ka 3 September njalo entilongweni akulanto enhle phakathi sabatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli akunakudla ngithi gwadla phakathi entilongweni nxa ungasanathanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi ichemba kayiflashwa sanaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele vele asondawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi
isizathu senu sokutshengisela yisiphi elibona ingani sikhathaza kakhulu abesifazane
singabo mama sinje ukuthi imbizi ixhwathe kumbe ngipheke ukudla yimi ukuthi abantwana bedle yimi lokuhlupho lalokudubo libona mina umama kunjenje ezindlini zethu akulakudla ezindlini hlala amadoda angasebenziyo impi zangkhona zisuka zibe ziningi ngoba endlini nxa kungaselamali kungaselani labantwana esifundisa sebegcwele basezindlini abana msebenzi akula lutho kinde futhi ngithi ngibuyele even ngithi ngibuyele khona empilweni lapho sasikhona khona empilweni esifazana uqedwa amana ngamabili ungagezanga ngani liyakwazi ukuthi kutshoni kwesikhathi yabo sesikhathini yino akula manje akulani vele impilo esiphila even libiza abantu abangabomama ibuhlungu kakhulu ibuhlungu kwafunkutshela manje
ebantwini abatshengiselayo sabona labo esifazana labo bechaywa
yikho okutshengiselayo phela ukuthi eZimbabwe lokho kungakhululekanga lokho kufanana lokuthi lokho sithile esikhathini sabantu bona labana abazele besithile kwakuvele kungcono akuthwale ngayisana isikhathi sokuqala nalokho sesipho khona yithi futhi ubona abesifazana besesaba ukujoyina even ipolitics ngoba engakhuluma ukuthi lokhu lalokhu kubuhlungu somele achaye wahlukuluze umuntu ongumama echaywa ngumntanakhe amzeleyo ngithemba labona even ama-videos umuntu ongumama sethe daxa esitredini bechaywa sokubathelela ukwesaba ukuthi bebuye nabo beziveze nabo bekhuluma intukuthelo abanazo lezinto abaphakathi kwazo elizweni labo ubuhlungu ababutholayo kodwa engingakutsho ukuthi abamama abathwele nzima abantu besifazane abathwele nzima elizweni lethu kubuhlungu kakhulu
sezwa le nhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation isithi nxa kutshengiselwa ukwande ukuthi abesifazana abagogekileyo kumbe asebeluphele behlukuluzeke labo lifisa ukuthi bephathwe ngokwehlukileyo yini kumbe labo bephathwe njengomuntu wonke
mina engakutsho ukuthi umuntu wonke akaphathwe okufana nayo abesifazana kinde ngikhulume ngimelele bona ngithi iqiniso they deserve a special treatment ngoba ispecial bona labo okhuluma ngabo ukuthi engxenye abagogekileyo bazabuya njani bezetshengisela ngoba bayakwazi ukuthi ephakathi kokutshengisela sokungathitha imibhobho sokungathitha amalokhu zento kokuthela amanzi kungathitha le mbhobho uyafiqombani kwi-wheelchair nozagijima layo lanxa besithi ukutshengisela akukhululekanga ukuthi bengaphuma injongo ayisozivezeke kalula ngoba bayazama ukuthi vele abantu bengatshengiseli khona kuthana kodwa ukuvimbela ukuthi abantu bengatshengiseli kokutshengiselayo ukuthi kukhona ukukhalasa ntungwana kukhona kusegudwini ngoba nxa ungumuntu omdala ungumzali ungafuni ukuthi abantwana uthaya abantwana ubavalele egabheni kukhona okukhulu okuvalayo ungafuni ukuthi umakhelwane akuze so khona lokho bifekthi ukuthi bavimbele ukuthi abantu bakhulume that shows ukuthi ikhona into enkalakathi efihliwe engamela ngizwakali
ubona ingani ibandla lakho le-MDC lingaletha ubungcono yini kuyikuthi yilo elingangena embusweni
liyaletha ubungcono kakhulu ngithemba labona kuqala lize lingene iminyaka engu-4 laphana ne-inclusive into eziningi zatshintsha khona kuthana ingcoswana yeminyaka nalana kwatshengisela ukuthi labantu abalobungcitshi abalolwazi ne-ikhonomi abangalidrayive ilizwe liletha inguquko lethi utshintsho olumangalisayo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo
siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga okwamanje ke sike sizwe umculo kasisasenkosi Mgandla usanda kwethula ke idlaladi kumbe ngithi ingoma ethi ngiyavuma I do
Nani bantu bakithi igama ngusisa senkosi ngiyathumisabeleli wemasikandini lesingi lami elitsha elithi lona ngiyavuma I do engihlabele khona le platform 1 noMoses Ngwenya owemaso brothers is the wedding season aziwe
leyo ke inzwisa kuphela ke ingoma kasisa senkosi Mgandla lidingeke ku-iTunes lendawo ezijeneyo singalihlukani ngokuthi sikhangele okade zilandelakade zikhokhela indaba lamhlanje inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokutshaya abantu abamphikisayo induna ukhulumani Matema uthi induna uFelix Hlahla Mangwendiweni wabotshelwa ezobangazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo uKip Stube.
Half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.